Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kuSibandlela 2022 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu ukuvikela amalungelo ezisebenzi
amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso yeAthuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho.
Udaba lwama-PCR test sesikhale ngalo kaningi. Sithi ngabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokho esithi standardized rate ye-testing kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abangabalikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa i-COVID-19 awukuzibazela. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi amalunga ayo achaywe ngamapolisa kakubi njalo kwabotshwa ababalisi abalitshumi lanhlanu ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo eHarare namuhla. Ithi ababotshiweyo bagoqela umkhokeli walinhlanganiso umnumzana obethi Masaraure uWellington Gweshe Suko Luhle Ndlovu Linianciwane Rudo Mapurutse labanye. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi eNASA lapho ekade kumele kuqhutshelwe khona umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Kodwa lomhlangano ucine udluliselwa kusuku lwangolwesihlanu ngoba imitshina yokuxhumanisa abantu ibingasebenzi. Umasara ure labanye bakhe bebetshengisela besithi uhulumende kumele abaholise $540 ababeyihola ngo-2018. Igqwetha elibamelayo umnumzana Trusty Manda ubesenkambeni yamapolisa ngesikhathi sisiya emoyeni ezama ukuzisisa ukuthi icala bani abaletheswayo. Kunakanelwa ukuthi baza kwetheswa icala lokutshengisela bengelamvumo yamapolisa. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu ukuvikela amalungelo ezisebenzi ukuvikela amalungelo abhaliweyo acaca kamhlophe qhwa ohlelweni lwemithetho yelizwe kunye lesisekelo sombuso iconstitution ngokuba iyavumela iconstitution ukuthi izisebenzi lapho bonke abantu batshengisele besola kumbe bexhasa besekela okuthile. Ngakho ke amatitshala ale ilungelo lokuthi ayimgoqweni atoyitoye athi kasiholi kasiphathwa kahle noma yisiphi isisebenzi njalo silelungelo lakho nalokho ngokwemithetho yelizwe. Ukuchaywa kwabantu kuveza kahle kamhlophe ukungahloniphi imithetho, ukungahloniphi amalungelo abantu. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi amatitshala kawaholi, izisebenzi zikahulumende kaziholi, abantu beZimbabwe kabaholi, bathola imali encane engathengi lutho. Ngokuya ngokwempilo bekufanele ukuthi ngabe kakutshengisele matitshala kuphela, ngabe kutshengisela wonke umuntu elizweni ngoba yiyo kodwa indlela ezakwenza ukuthi izinto zilunge.
Inkulumo zodaba lweholo lezi ebezimele ziqhutshwe namuhla osokuthiwa zizaqhutshwa ngolwesihlanu ubona ziphuma lokubambekayo na?
Ungaba muhle umphumela kanti ke njalo ungangabi muhle kusiya ngokuthi baxoxisane ngayiphi indlela kodwa vele kayikho indlela yokulungisa lokhu ngokuhlala phansi lezi sebenzi leziyana laleziyana. Umonakalo omkhulu kudilike ezomnotho zisoniwa yipolitiki. Ngakho ke kasingakhohlwa ukuthi ezomnotho yizo ezenza abantu bahole imali efaneleyo. Ezomnotho ziya ngokuthi ipolitiki injani. Nxa kuwe ipolitiki ezomnotho ziyawo. Ipolitiki yethu kayimanga kahle yiyo imisa kabo umkhonomi. Nxa umkhonomi ungamanga kahle amaholo kawami kahle. Ngakho ke kuzadingeka ukuthi indaba le ibanjwe yibo bonke abantu hayi izisebenzi kuphela. Isukunyelwe ekuthini kulungiswe iikhonomi. Ukuze kulungiswe iikhonomi kumele kulungiswe ipolitiki. Ngaphandle kwalokho kuzahlala kuhlupha kunjengoba kunje ngokuba uhulumende ngendlela okungakhona lamaholo akhona le iikhonomi ekhona akulanto angayilungisa kungalungisanga ipolitiki.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezavuleka ePhalamende lakumakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance lokubhubha kwalabo ababephethe lezo zikhundla. Umkhokheli wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo utshele inkundla yesayithi namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele ama-by-elections lawa buthumuthumu. Wengeze wathi bayakwazi ukuba ibandla leZANU PF lijonge ukuqilibezela. Ngakho uthe abasoze bazihluphe ngalawa ma-by-elections kodwa bazaqhubeka belungiselela ukhetho luka 2023. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lothi kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisikhombisa 765 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amabili lanye 5201. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula inkulungwane ezine 4380 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4783. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu ayisishiyanga lombili lamatshumi amane 840. Amapholisa kwele Botswana athi abophe abantu abaphose befike kukhulu besetheswa umlando wokuzama ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 awukuzibazela. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Isikhulumi samapholisa kwele Botswana umnumzana Niyebakali uthi abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanye i-71 babotshwe emngceleni etshiyeneyo bezama ukungena elizweni bephethe amaphepha okuzikhandela awe-PCR test. Lokhu kugoqela abalitshumi lanhlanu i-15 abokuza kuthi abanye ngabe eBotswana. Ubagali uthi ababanjwe labo bahlawuliswe imali engadlula amapula inkulungwane lezintathu i-3000 pula kukanti abanye bamiswe phambi komthethwandaba bagwetshwa kodwa baphiwa isigwebo ezingabenzi babhike kuqonqoselwa ukuthi bengaphindi futhi bedale icala elifanayo. Ukubotshwa kwabantu abalamaphepha okuzibazela kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi intengo yokuhlolwa i-COVID-19 i-PCR test iphezulu kakhulu. Indawo zempilakahle kwele Botswana ukuhlawulisa amadola emelika phakathi kwamachuma esithupha i-$60 kusiya kwamachumi ayichiyagalombili i-$80. Lokhu kuchiye abanye abezimbabwe besehluleka ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. Umnumzana Mthabisi Dubena okade kwele-South Africa ngekhefu uthi noma nje ungaqondanga ukuthi abantu besebenzisa amaphepha e-COVID-19 okuzibazela, intengo yokuhlola kumele iyehliswe.
Udaba lwama-PCR test sesikhale ngalo kaningi, sithi ngabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokho esithi standardized rate ye-testing, kwenzela ukuthi ukuhamba phakathi kwamazwe kube lula, ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Ngokunja lo mnumzana Rodwell Moyo, yena ongena kaningi kwele Botswana ezothengisa impahla yakhe, uthi ngaphandle kwendleko zemali ukuhlolwa kaningi kubuhlungu.
Kulohlupho lukhona lapha ngolwemali, ikakhulu kutesteni i-COVID. Iimali zangkhona ezi-involved iziningi kakhulu. Uyatesta izimbabwe nge-30 US, fika kweBotswana lakho futhi uyaphinda uyatesta. Ekhokhana kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi usanda kutesta uphinde uyetesta.
Umoyo uqhubeke usithi kumele kube ludaba oluhlafunwa inkokheli yamazwe athiyeneyo ukuze kubonwe ukuthi akulandlela okungehliswa ngayo inhlawulo yokuhlolwa.
Kanti uhulumende wababili bebe nendlela kwenza ukuthi nxa uthestile ngapha ngalo suku uyungathesti. Okunye futhi okuhluphayo imali ezi-involved isuka zibe ziningi kakhulu, ngoba uzabhatala 30 eBotswana ungafika uhlala amalanga ekuphendukeni usuthestwa futhi. Njengoba abantu sebahlatshwa amakhadi bethwele, why don't we have a system whereby umuntu olekhadi kube simplified other than ukuthi uyakulokhu ubhadala uhlobo zothestwa wona sowahlaba? And khayethi ngakuba le ndlela yenza kube simple kuma-procedures lapha ungabi nama-delays.
Ele Botswana ilolodwa emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Africa elintengo ephezulu yokuhlola i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Ele South Africa ulandela umfutho ofakwe ngabe i-Council of Medical Schemes, bayehlisa intengo yokuhlola i-COVID-19 isuka kumaranda ngamakhulu ayisiyagalombili lengxenye i-R850 kusiya kumakhulu amahlanu i-R500. EZimbabwe indawo eziningi zihlawulisa phakathi kwamachumi amabili amadola emelika i-$20 kusiya kumachumi amathathu i-$30. Kusenjalo umongameli Mokgweetsi Masiso kwele Botswana usungule umsebenzi ngolwesibili ngemva kokuhlala amalanga alithume ezivalele emzini wakhe kulandela ukutholakala kwakhe ele COVID-19. Umasisi ukhuthe ukungena umhlangano weSADC wona wenzelwa eMalawi ukuhlaziya isimo saseMozambique ngenxa yesimo sakhe. Umsekeli kaMasisi umnumzana Silamba Sokwane nguye omele iBotswana emhlanganweni lo oqhutshwe ngolwesibili langolwesithathu. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Izakhamizi zeLupane East enyakatho yeMandebeleni seziveze ukukhathazeka okukhulu phezu kodaba lwababalisi abafundisa ezikolo zeprimary kulumango abangazi ulimi lwesiNdebele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi eziqoqe leStudio 7 zithi zithole nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhulunywa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besihlonene ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. Khonokho kuyasihlupha. Njalo lase ezikoleni kuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini, ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Siphongubona this time kulabantu abaphongukuthi bafuna ukumayina sebedrila isigodi, asangesithole information. Bafika nje badrila umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sikhulumisane labo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo, ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini beLupane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli weLupane East edalela ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule.
Silo hlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary education abantwana abafundiswa ngamateacher angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana. Kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku public service la ku education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. Si public service ibiqhatha amateacher ingazange ya consider ukuthi uteacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo.
Udube uyaphambile egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ongabe kungembiwa na.
Kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kulama minerals kuleyo ndawo. Kumele ukuthi kwenze i-exploration. So ke abantu abaye begebha labo abantu abaye besenza i-exploration. Ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explorer uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholile ke ikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo. Bekhulume lezakhamizi ukuthi bayavumekala kumbe kakuvumakali khonoko. Njalo izakhamizi zibenefitana.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababe lo mcabango onje.
Lapha sithola udubo lwemali lapha hayi imali ke wena yinkinga thina. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise kodwa mina ngile mali engiyihola epentsheni. But nice. Sasithi ngcindo okukhulula isebenzi zimtshaye down ngokuya lundoda la uyatshintsha kwathi.
Izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholizwa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosikazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kusithi thina abantu esisebenzela iphathi sicine singasangenanga kulezo ndlela. So ngesikhathi nxa kuholisa khuma labezanu p f angazenisweli fithi ukuthi ngabe izanu epholisayo ngabe lami ngiyathola ngidli njengabantu ngendlela engisebenza ngayo langendlela engithenjwe ngayo emahofisini ngingadli kungene omunye ongasowe phathi yami ngakelo ungantokozi.
Baningi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo. Iluba self-help project hand in hand iqembu lezakhamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Yayi project lesiye siyiqalise sizwe sibe labo babantu abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sase sithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa sathi ngcono sithenge nini imbuzi sase sizifuya kimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sase sithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala okwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhathwe abantu balapho kulungiswe indaba zemfundo lezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eLupane East igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Life Talk kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethekelele esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngolwesibili besiya khankasela usekelo lomthetho wokulondoloza ilungelo labavoti okulakho ukunika uhulumende amandla ekuqhutshweni kokhetho. Iziphathamandla ezikhokhela inhlelo zezimpilakahle kwelemelika uDr. Anthony Fauci noDr. Rochelle Walensky bamise phambi kwedale lesenethi bechasisa ngenhlelo zikahulumende kamongameli Biden zokuphathwa kohlelo lokumelana le-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa lokubulawa yileli gciwane liqonga okwethusayo. Amalunga edale lesenethi kumabandla wonke ezombusazwe aveze ukukhathazeka ngokusilela kokusetshenziswa ukuzihlola ukuba umuntu ule-coronavirus nalo bahatshi ama-testing kits. Udubo lokusilela kwempahla esetshenziswa nsuku zonke lokudla emavinkileni amaningi akwelemelika lubikwa lokhe lusabalala ilizwe lonke emavikini ambala edluleyo. ngesikhathi umhlobo omutsha wobhubhane lwe-coronavirus owe-Omicron lawo usabalala okwethusayo. Umumo omkhathi lawo ubikwa ujikisile sokuqanda okwamagama. Umongameli Cyril Ramaphosa wale South Africa onguye umgcinisihlalo wohlangothi lwezomvikela emhlanganisweni yomanyana wamazwe angezansi wezwekazi le-Afrika owe-SADC ubike ukubana sokule ngqubela phambili ekhanyayo empini yokuzivikela ekuhlaselweni ngamalocatsha awesimuslim ebiza amalawulo kwele Mozambique ngemva kokuthunyelwa kwebutho lomanyano ele-SADC nyakeni. Lokhu ukutsho emhlanganweni oyenzelwa kule Malawi owe-SADC.
Esigabeni lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, silomnumzana Nkomi yaphi Msipha odabuka eMzola eLupane enyakatho yamaNdebeleni otshayela imota ezinkulu kwele Scotland. Umsipha waqala ukungena ezimoteni ezithwala abantu kobulawayo enguwindi. Wagcina ethola ilayisensi yokutshayela imichova edolobheni leli eyayisuka e-Country Park isiya eNkulumane engakayi kwele Pilitane, lapho afika watshayela khona amabhasi athwala uZulu. Okwamanje utshayela imota ezinkulu ezithwala impahla. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngamkhuzuli ndabuka eLupane.
Yebo,
ngakwazisa. Phansi emaguswini komnyambambile le komkhalanyoni.
Yebo.
Ye eMzola.
Aha, akutshela abantu ukuthi ungaphi kula manje?
Njengamanje ngise Scotland. In United Kingdom, so njengobona nje ngisemsebenzeni njengamanje mbamba mangolongolo lo. Ubamba indlela lana ngithwele i 44 ton behind me la.
Yeah,
so behind
utweleni kona kwini kona lokho kutwele
lana ngithwele into abasebenzisa ukwakha ama whiskey lapha webona. So all this wheat stuff is at the back there, so ngisayi deliver laphana lapha edingeka ukuthi iye khona kuma distilleries.
Iwakazana ukwenza kona
kulo msebenzi hayi ngile 2 weeks ngoba before that vele bengisemabhasini for 7 years lapha. So sengiwabalekela amabhasi manje kushuthi isikhathi ngena la kubo mangolongolo ngithi hayi umuntu okasebenze yedwa lapha ahlukane le public yabo uthola ukuphumula kancane.
Yiyo emabhasini kade usenzayo.
Yeah, emabhasini bengisebenzisa i-service bus, so ngithatha abantu ngibese endaweni zabo lapho basebenza khona ngibabuyisele emuva, abanye besiya kuma-shopping yabo. So that's a service bus, akusiyo la ma-tours ukuthi behambe izindawo, but hayi bekusebenzeka khona kodwa-ke kulama-challenges akhona la.
Singathi-ke ekhaya vele wakwenza khona okukhumba okufundele khonapho.
Ya, kahle kahle ekhaya laphana ngiqale vele bengichovisa bengisemchoveni, so kusho ukuthi ngiqhubeke ngayo le trade yabona. So besingabafana bomchova bekuthiwa hey bayahlupha lapha.
Uyabona wawuwindi kumbe umshayeli?
Ngaqala ngingiwindi ngisaqogelela imali yokuthi ngibe ngumshayeli. Emva kwalokho-ke ngayithola ilayisensi, hhayi ngaba-ke yimina engibamba indlela lami ngaholela owind yabo. So kanjalo kanjalo nje namhlanje sengila kunini ngifisa vele ukudonsa omangolongolo abakhulu laba. So but hayi sesikhona.
Umunye kade mbuza ukuthi wawutshaya ngaphi Mpophoma Bulawayo kumbe wawutshaya
ama-routes engangiwashayela iMagwegwe West, Magwegwe North, iluveve kwabalanda laphana noma i-Country Park to Nkulumane uyabona kosekusini.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Sokwe akunzima ukutshayela amangolongolo la amakhulu lawo?
Hayi hayi, ma ivele ule nhliziyo yokuthi ufuna ukufuqa lezi nto ezinkulu uyaku-enjoya nje, uyazi ukuthi is enjoyable. Okumkhulu ukuthi unanzelela ukuthi uhamba ngento enkulu njalo uthwele umthwalo onzima. So uplane ahead ma uzoma noma uzofika lapho ngathi kuyaxokozela khona nge-transport nge-traffic landani nje ube lonanzelelo yabo njene mawungena endaweni esingathi zinciphile ukwazi ukuthi uyigega kanjani ungawisi ama street furnitures abakubiza ngokuthi ama lights land ama sign posts and all that to avoid all that and pedestrians as well and cyclists.
Aha, singathi kunzima kangakanani kodwa emgwaqweni kula ngapho eIreland.
Akukho nzima but abanye bayakwesaba kuya ngomuntu I think but akukho kunzima yonke into uyayifunda nje mawulesifiso.
So wena wakufunda wabona ukuthi hayi lapha sokuchayela njengoba wasuka ngakho ekhaya vele ukwazi.
Yeah, but ngifundile nakhona lapha ngoba indlela zalana zinciphile kakhulu yabo. Asifani nezekhaya indawo ngithi sile mgwaqo ebanzi lana kutight. So yeah, kudinga ukufunda.
Abafuna ukuba njengawe kumele benzeni?
Yeah, kumele bafundele ke labo bathathe ilayisensi yakhona lana uthiwa ngoclass 1 lo ucategory C plus E. You are articulated. So awuthi ke sokumela ngubalekele lana kulomfo engimlandelayo laphana sokumele sihambe lapha ngiyaxolisa
siyabonga kakhulu ke phosela ukugcina nje usihambele baba.
Hayi ngiyajabula ukuba lana balaleli ngijabule futhi ukungifaka emsakazweni Kips. So angithi ukulibalekela nizophinda ngiqhume emalangeni inkosi Moses.
Umnumzana Nkomi yaphi Msipha isizalwane seZimbabwe esidabuka eMzola eLupane ubexoxa le Studio 7 eseScotland. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa eHarare atshaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 kuMbimbitho. Amapolisa aseBotswana athi abophe abantu abangafika ikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela ye-COVID-19 awukuzibazela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.